indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 20 Nhlolanja 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu babuye ngobunengi bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMogensangira emzini wakhe uManikwa eBuhera, baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo.
Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli webandla le-MDCT ubekiwe namhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera.
Ngathi ke lokho kuqhathisa i-funeral naleyo kababa uTsvangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial. Hayi, akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhondane loku bangokufalelisa umoya. Kodwa ke sibone siba rushahela, sibone
abantu abaningi basole kakhulu uDlakela uqhamuke esililweni sobe ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Umhlangano wekhomishini ebonango kukhumisana umlotha obukobulawayo umisiwe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abaqale ukutshengisela emhlanganweni lo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli njalo webandla le-MDCT ubekiwe lamhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera. Bekubomvu gebhu indawana yonke ngokugcwala kwabasekeli bebandla leli kade begqoke impahla ezilombala obomvu lanxa izulu belisina bebegcwele kakhulu. UTsvangirai ubhubhe ngolwesithathu lweviki edluleyo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Uhulumende ubemelwe nkosikazi Opa Mchinguri Kashiri, umphathintambo wezemvelo, njalo bekulezinye iziphathamandla zikahulumende. Bekulabanye abavela kwamanye amazwe ababalisa umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya umnumzana Raila Odinga. Sixoxe lentatheli izindaba yeStudio 7 uMavis Gama obesemngcwabeni lo.
Abantu babuye ngobunengi bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangirai emzini wakhe uManikwa eBuhera, baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo. Kwathi le nkokheli yenhlanganiso ezisebenzelana loZulu ezilwela ilungelo loluntu labameli bamazwe ayitshiyeneyo babuyile ukuzamkhalela kumbe ukuzamvalelisa. Kwasekusiza labantu bemzini okubalisa owazibeka ukuba ngumongameli umnumzana Raila Odinga waseKenya, bese kusiza bekulezethekeli ezivele eSouth Africa, kwathi ubekhona umngane wakhe ovele eZambia. Bonke bebevumelana besithi uMuyi uTsvangirai ube ngomuntu olombono obuphathisa ophathise hathi iZimbabwe kuphela, hathi ibandla lakhe kuphela, kodwa izwekazi lonke ele-Afrika.
Kuyini okunye okwenzakeleyo? Sizwa kuthiwa kube lobudlwangudlwangu.
Yes, sibili kube lobudlwangudlwangu. Umkhosi ungakaqali ngaphambilini kwakhona omunye wabasekeli baleli bandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uchayiwe ngabasakhulayo. Usile ngokubalekela komunye umuzi lapha acatshe khona, kodwa bebefuna ukumhlasela sibili, bezimisele ukuthi ngabe kuthiwa ubeseduze bebezambulala lokumbulala, ngoba abanye bethwele into eziyingozi ukuthi bebengamlimaza. Usile ngokuza kwendizamtshina ebithwele iziphathamandla ezithunywe ngumongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa ukuthi bazemela ayezivalisa u-Opa Mchinguri kanye lo nkosikazi Mtshangwa. Kulapho ke uZulu uthe ngoba esegijimela ukuyabona indizamtshina, yikho okumsindisile washe waphuma ke waya lapho kade kuyehlalwa khona, kodwa akasanelisanga ukuyafika emzini kaTsvangirai ukuthi ayelugqoba uphelele endleleni wasebuyela nje wahlala lapho kade kusenzelwa khona lomkhosi eMagamba Primary School. Okube yisehlakalo esisolwe kakhulu osaphethe isikhundla sikamongameli webandla uNelson Chamisa uzamile ukukhuza indaba zobudlwangudlwangu kodwa kukhanya kungasikwakuqala ukhuphe tshaywa ngincane khumbula kuhle sekungokwesithathu lokhu bemtshaya.
Unkosikazi kamuyi ke uElizabeth ubekhona yini?
Unkosikazi kamuyi ubekhona kodwa isimanga ukuthi bonke kade besipha imibiko yabo kungaba ngabe muli kungaba ngabangane lezihlobo bebengamutsho ukuthi ukhona ngaphandle kokachamisa nguyo omchile ukuthi ukhona abanye bonke laba bekungani vele kabamboni kuze kwathi lo umhlabeleli Oliver Mthukuzi obekhona wahlabela ke ingoma uZulu abona ingani ingeyokududuza unkosikazi Tsvangirai leyana elodumo ekhuluma ngendlela abafelokazi abaphathwa ngayo ingoma leyana ethiwa Neria kodwa nxa sikhangela kungxoxo zonke ngenkulumo zonke kade sethulwa ubengabonakali engaqakathekiswa kangako njengomuntu esingamthi ngumfelokazi ufelwe nguye olahlekelweyo. Umkhokheli we-ZCTU singakhumbula kuhle i-ZCTU kulapho yiyo eyazala i-MDC so uthe ngokunikezwa isikhundla ithuba lokuthi akhulumisane loZulu obebuthene kulo mkhosi wahle wathi bhadla wathi umuyi wahlukunyezwa wachaywa wenziwa yonke into embi njalo ehlukunyezwa libandla lohulumende okhona ibandla lezanu PF lohulumende wakhe waseqonqosela ukuthi ziphathe amandla ebezithunyiwe kumele zithwale umbiko ukuthi bafuna baxolise abezanu PF lohulumende wakhona baxolise kuZulu weZimbabwe baxolise kumuli yakoTsvangirai baxolise ngezenzo zabo abazenza kuZulu weZimbabwe ukumhlukumeza okwesikhathi eside.
Alo ke uMavis Gama intatheli zindaba yeStudio 7 ubexoxa ecingweni eseBuhera. Lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lonobhala oxoxa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Bedniko Bebe osinde ekutshayweni ngabasakhulayo bebandla leMDCT.
Okumangasha abantu ukuthi kube lama youth lakasikwazi ukuthi abevela ngathi kodwa esikunanzeleyo ukuthi kade ehlabela esithi chamisa so bese sibona lapho zabona zokuthiwa sesitshaywa ke sanqandwa sagcina sesincedwe sivikelwa ngamapolisa but kuthe after that amapolisa agcine ekhulelwa futhi ngama-youth la sagcina sengena komnye ubaba wasengenisemzima bathi ngenani lapha ekhithi sese sekhishini bazama ukujika amatshe betshaya indluliyana babona ukuthi akunanto abangayenza then sinasiphakathi omunye wathatha sikhuni wazama ukuthi atshise indlulyana siphakathi fortunately izulu belisiwe so indlulyana kayisalayithanga.
Manje lina lifikile yini wabekwe khona uTsvangirai kumbe bekulo mango mbijana?
Besikhona apho besifika nje sifika khonapho lapha emzini wakhe lapha abekwe khona besingabantu ukuthi siye khuluma umama umama uTsvangirai sifika lapho ke bese siqalisa ukusebenza. Hayi vela sisafikanga lokuthi sifike singene endlini komama uTsvangirai sigcineke sokuyisiphithiphithi sonezo sose singabantu abatshaywayo kudilijelwa amatshe kudilijelwa izigubhu zamatshwala and abantu bakhona bonke bekhanya ukuthi badakiwe wonke akulo kade ngaziwanga ukuthi ngabantu sibili abadakiswe ukuthi baze kwenza lowo msebenzi.
Sizwa kuthiwa lenye inkokheli ebalisa umgcinisihlalo umnumzana Love Momoyo layo yehlelwe ngokufanayo.
Ye bakathi Olaf Munge kade sebebanjiwe nesilungu esingathi khona hostage bebebanjwe hostage ngoba bena bebengekho lathi lapho kuqala ukwenzakala so baba baba hostage labo baze bafika umsebenzi suqalisile yathi sigcine sibajoyina umsebenzi uqala.
UMonzora ke sizwa ukuthi alaye uphose wachayo
kade sisonke kade kunguma ukuvip umkhuphe kuwumonzora kuyini.
Lo ke ngumnumzana Bedniko Bebe unobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBuhera. Sloko sikudaba olufanayo obengumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhele kwele South Africa ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamhlanje duzane lengcwaba lekhosikazi lakhe lakuqala umuyi unkosikazi Susan Tsvangirai emzini lapho adabuka khona eBuhera kohumanikwa. Lomanje kuke kwaba lokuxokozela kuxotshwa kwenye inkokheli kugoqela umsekeli kaMnumzana Tswangirai uDr. Thokozani Khuphe lo nobhala jikelele webandla uMnumzana Douglas Monzora labanye uAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umngcwabo kobe ngumongameli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uqhubeke kuhle lobanje bekulokuxokozela okuthize kanye lokuphoselana aqatha. Umuyi ubekiwe emzini lapho adabuka khona lobanje uzulu emandebeleni esola inkulumo lezahlakalo ezibe khona esililweni lesi. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngalumngcwabo.
Kulusizi okwenzakeleyo kubekwa umongameli we-MDC ukuthi kuhlukumeza usekela mongameli wakhe ngoba singazi ukuthi uhlukumezwa ngoba ngumuntu esindebeleni kumbeni ngoba ngumuntu ongumama esintwini ukuyazila lokho.
Okhangelele ukumela isigaba seBulawayo South kukhetho olulandelayo uMnumzana Mzaca Josephat Ngulube uthi kuyadanisa ukuba kube lokuxokozela emngcwabeni kaTswangirai lokuxotshwa kukaNkosazana Thokozani Khuphe akubaphathanga kuhle.
Okwenzakala nge-MDC la ngubekwa kukaMorgan Tsvangirai into embi eyanyisa kakhulu esitshengisa kakhulu ububi bephathi leyi eyesibusayo iZANU-PF ngoba osokwenzakele lapha singathi iZANU-PF yona yesingenele phakathi kwenhlelo ze-MDC eyiyo esixega abantu okungathekhasa kuhle kuhle bona laba bantu kabafisi ukuthi umuntu wesintwini aphathe njengomakhuphe. Mina ngingamsola ngingamsola umakhuphe into eyenzakala kuZANU-PF labantu bangale phesheya kukaChanga useveke badeclare impi ukuthi kuliwe kafisa ukuthi makhuba wenjalo ungakhangelisa kuhle kuhle into epamanzekile umuntu opamanzekile uchamisa but nxa sokusiyali sithole ukuthi labantu abawathengiselelayo emfeni asobantu esengathi ngabe-MDC so ngabantu asebesetshenziswa yileli ibandla elibusayo yonke into njengatsho ngayo ngathi ifaleka Morgan Tsvangirai lento e-MDC isibanjwe iZANU-PF yasebecontrola esenziduza bezingaqedakali.
Isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa laye usole ukuxokozela okube khona emngcwabeni kobe ngumkhokheli we-MDCT ethi kulihlazo.
Kodwa silokunanzelela iziphithiphithi ezibe khona susela ngosuku esishiya kuze kuye namhlanje kulokulwa okuningi kodwa lokhu kusenzwa nje yindaba ye-succession engasalungiswanga ngendlela eqondileyo yiyo i-result esuke yaba khona ukuthi kube lokuxokozela kube lokulwa kube lokuthethisana lokugijimisana emfeni okuyinto engekho African maze sikhuluma ayilabuntu sokulichata nje embalini yakhe leli gasi yakhe ubaba uTsvangirai ukuthi hayi kulokunyanga sakulungisanga kuhle ngesikhathi esadlamabele.
UNkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthe yebo uTsvangirai ubekiwe laloba labo abachiye emuva akade ebakhokhela badanisile kakhulu ngoba sekudale ukuxabana emulini lebandleni. Ethi kuqakathekile ukuba ibandla lilandele isisekelo sombuso.
Ngathi ke lokho kukhathi sifunarawe naleyo kababa uTsvangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial. Hayi akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundane loku bangokuvalelisa umoya kodwa ke sibone siba budlakela sibone siba nama-factionalism hate speech through and through kubangelwa yindaba ze-factionalism zona lezi kodwa ke mina ngokwami yazibuza ukuthi kade vele kubangelwa kuyini uma i-constitution ikhona. Ungakudingisisa kathi zathola ukuthi kulunye phakathi kwabo oyabe engafuni ukuthi anele qiniso yizo izinto ezigcina zisenzakala uma kulomunye oyabe engafuni ukuma eqinisweni kona.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosikazi Preziya Ngulube uthe okwenzakale emfeni kamuyi uTsvangirai sekuveze okunenyi kanye nenketshabetshabi ekhona kubandla le-MDCT.
Ibizo nguPreziya Ngulube. Ukuxotshwa kukaMakhuphe eBuhera emfeni kaTsvangirai kubonisa inketshabetshabi esebantwini baseshoneni. Kubonisa ukuthi abantu besindebeleni ababonakali njengabantu abangabakhokheli ebantwini baseshoneni. Njalo futhi ukuthi uMakhuphe engumama ophethe iMDC ngalelo hlobo abonakala ecotshwa emfeni kaTswangirai obe ngumongameli weMDC kubonakalisa ukuthi uTswangirai naye ubevele emsebenzisa uMakhuphe ukuthi athole abantu bakithi bemathebeleleni
ukuxokozela esililweni sobe ngumkhokheli weMDCT kuthiye abantu bedabukile njalo lokhu ukungezwani lokufuthelana kukhangelele ukuqhubekela phambili ebandleni lasemulini. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Vuka Maulele, Studio 7 sesitholakala ekuseni seni ngo 6:30 AM.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sikhangela imbali kamufi umnumzana Morgan Tsvangirai yena obekwe zinkulungwane zabantu emzini wakhe eBuhera namuhla. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo lojonga kandemiri.
Singakangena esigabeni silandelayo othi ke sikhangele ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo wezobudlelwano be-Ethiopia lamanye amazwe omhlaba uthi akula nkinga elizweni lelo kwezomvikela laloba kulomthetho wokuhamba-hamba abantu bekhululekile o-state of emergency ngeviki edluleyo. Abebutho lakwele Rwanda babikwa bedubule ixuku leziphepheli eziphakathi kwenkulungwane ezintathu lezine zakwele Congo ezifole ezitshengisela zisiya emahofisini enhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations zikhonona ngokungaphathwa kahle enkambeni yeziphepheli eyekiziba. Umhlangano wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha obukobulawayo umiswe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abatshengisele emhlanganweni lo besithi abafuni ukukhulunyiswa lilunga lale ikhomishini elikhuluma ulimi lwesishona. Ikhomishini le ibunjwa ngabantu abayisitshiyagalombili abayisikhombisa ngabakhuluma ulimi lwesishona okukhuluma isiNdebele enguye oyedwa. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Kuthe kuqeda ukwethulwa amalunga ale ikhomishini, abasakhulayo bahle basukuma bathi abafuni kukhulunyiswa ngolimi lwesishona, bethi akuvumi ukuthi bakhokhelwe ngabantu abathunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, bethi nguye owakhokhela umbhuqazwe weGukurawundi. Omunye walabo abatshengisele kulumbuthano, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi basola ukuthi kuthunywa abantu abakhuluma ulimi lwesishona abayibo abaphatheka kumbhuqazwe.
Bathi ireconciliation. And the reconciliation yakhona nxa bezokhuluma lathi amaNdebele besiqolisa bathuma abantu besishonela not to that.
Omunye njalo osakhulayo okhethe ukubizwa ngokuthi ngumlemba uthi bebekhangelele ukuthi ikhomishini le itshengise ukuthi imele ilizwe lonke kufakwe abantu abadabuka endaweni ezishiyeneyo zelizwe abakhuluma indimi ezehlukeneyo ukuze bemukeleke lapho besiyakhulumisana labantu.
Besikhangelele ukuthi ngabe phela kuba khona amakhalane phela ngabe kuba khona amazwi.
ngabe kuba khona amasuthu ukwenzela ukuthi hayi sazi ukuthi hayi ngempela i-commission imele ikhangela inhlelo zelizwe lonke.
Umnumzana Khoni Dube osebenza lenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi babona bedelelwa kakhulu ngokuthunyelwa ikhomishini elabantu bohlangothi olulodwa. Uthi njalo bacatshulwa ukuthi kuthunyelwa abantwana abazalwa ngemva kwesikhathi sombhuqazwe.
Ukusidelela abasenza khona ekubuyeni bezokhuluma ngesishona and into esicaphulayo ngabantu abazalwa ngemva kombhuqazwe owayenzakalayo. Sifuna amasizi abagcweleyo khonaphana basitshele iqiniso ukuthi bona vele bahloseni.
Umnumzana Angleston Sibanda ongumqondisi weShalom Project esebenza njalo leqembu leGukurawundi Focus Group yenake uthi bayajabula ngokutshengisela kwabasakhulayo laba ethi yiyo yodwa indlela yokuthi abantu bazwakale njalo ethi ubuhlungu beminyaka edlula amashumi amathathu abantu befuthelene ugcina sebudabuka ngendlela ezinje.
Ubuhlungu be-over 30 years asonto encane, so abantu abaqondile ukuthi benze njalo, kodwa nithemba ukuthi labo ngemva kokuthi ta vasere demonstrative bazalanzela ukuthi still have to move forward, kube le way forward, bahlale phansi umhlangano uqhubeke.
Omunye walabo abahlaselwa ngumbhuqazwe umnumzana Charles Thomas uthe abantu laba badla imali ngokuhamba bethunuka abantu izilonda ngokubabuza ukuthi kwenzakalani ethi waganyulwa ikhanda waswela ukwelatshwa. Omunye njalo owayelibutho ngesikhathi seGukurawundi unkosikazi Queen Maligwa laye uvumelane lo Thomas ethi bakhahlanyezwa kakhulu ngesikhathi kuqala umbhuqazwe njalo kusehlukaniswa ishona leNdebele njalo iningi lafela ukuba ngamaNdebele.
Sasikasaba kwakuqanyulela khona amaNdebele wonke engamalanga yethu isibulo kaNdebele ngayo. Sasikasamishe ebhasini kwethuza bathi maNdebele uko mashona uko.
Umfundisi Ray Motsi uthi umsebenzi wabo ngokulungisisa isehlakalo seGukurawundi ngokufaka izisekelo ezivela ebantwini njalo abantu bathole ithuba lokutshela amakhomishina ukuthi bafunani.
Sizama lapha njengabantu ikakhulukazi abefundisi ukuthi sifake izisekelo. Izisekelo lezi inkulumo ezivela ebantwini ukuthi bachasise bona ngokwabo, ngokwazi kwabo, ngokubona kwabo isehlakalo lesi ukuthi yenza kanjani.
Omunye wamakhomishina okhulume le Studio 7 umnumzana Leslie Ncube uthe bazaqhubeka njengekhomishini bexoxisana loZulu bethatha imbono yabantu bonke.
Sizaqhubeka njengekhomishini siyengeja ama stakeholders wonke especially ukuthi bezwisise injongo yeprogram leyi.
Umhlangano wanamhla ubujonge ukuthi i-commission ithole ukuxoxisana labantu bethole imbono kaZulu mayelana lodaba lweGukurawundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sikudaba lunye bekulokufuthelana izolo edolobheni leGwanda lapho i-commission ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission iqale umsebenzi wayo wokukhulumisana loZulu kubunjwa indlela uZulu angaxolelana ngayo ngodaba lweGukurawundi. UZulu uthi ufuna labo abalesandla kudaba lombhuqazwe weGukurawundi bakhulume iqiniso njalo bajeziswe. Iningi lithi commission le kuzamelelayo ibunjwe kakutsha. Okuningi asizweni ku-Albert Ncube esemajawundeni eGwanda.
Iningi labantu ebelikulumhlangano liveze ukukhathazeka ngendlela ikomishini le ebunjwe ngayo, lisithi igcwele abantu bezombangazwe abangaba labo baphatheka kudlakela olwayehlela uZulu ngesikhathi sombhuqazwe kweGukurawundi. Amalungu ekomishini le abekulumhlangano abalisa osaphethe isikhundla somgcinisihlalo umka Enias Gwedere, unkosazana Lilian Gwedere, umntakamphathi ntambo obona ngezenzakalo ezansi yeMandebele Lesi Ncube, umnumzana Godfrey Chada nonkosazana Patience Chiradza. Umnumzana Mbuso Khuzwayo webhethi likaZulu uthole indlela le ikomishin ebunjwe ngayo.
Igcwalise amashona wafaka iNdebele eliyi-1 angikwazi igwela i-failure to address the problem ukuyigqibela kumbeni ngemali.
uNkosazana Juliet Ntuane yena uzole amalungu ale commission esethe ngabantu abaphatha intambo kwezombusazwe.
Asingakhulumini ngezikhuna wonzi yodwa, asikuyeni ku-2008, asikuyeni kwabo-2024, sathena sithi nasesedla.
UNkosazana Linda Mpofu uthi kuyadingeka ukuthi labo abalesandla kudaba lombhuqazwe bajeziswe.
Ama-perpetrators amanesidlamvula amanye akhona ezindleleni lapha sihlala la. So when i-truth isiphumile, kucela ukuthi kube ne-justice ngoba i-peace lokuthi ngiliphosayele nomuntu yena engangizangingazange ngimbone kumbe kungabekele justice eyenzakalayo kuzaba nzima kakhulu, kuzaba buhlungu.
Osakhulayo uDaniso Mpande uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamela ahlaliswe phansi le commission aveze akwaziyo ngodaba lwe-Gugraund. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabumba le commission ukuze kube lokuthula elizweni njalo uzulu kumele akhulume bhadla okumhluphayo emoyeni wakhe. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Njengohulumende weMelika sizimisele ukuxhasa uhulumende weAfghanistan ngenhloso yokuthi kube lokuthula kanye lenhlala kahle kulelo lizwe. Ngakho sisebenza gadalala ukulwisana lamaqembu amalwecatsha aweTaliban leHakan. Indlela engcono yokufeza lokho yikuqopha inkokheli zamaqembu la. Kungakho ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika usebeke eceleni imali yokudinga inkokheli ezine zeTaliban kanye lezimbili ezeHakan. Inkokheli leyo igoqela umnumzana Abdul Kader Basir, Abdul Basir Hafiz Mohamed Paul Palzai, Gula Khan Hamidi Fakir Mohamed, abancedisa amaqembu amalwecatsha ngemali. Inyathelo leli lisekela imizamo kamongameli weMelika yokulwisana lamalwecatsha, njalo silethemba lokuthi uhulumende wePakistan uzasincedisa. Lapho lizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Okwezemidlalo owayengumqeqetshi weHighlanders njalo engumsekeli kuqembu lama-Warriors uBongani Mafu uthi lokho elwisana lokuthola imali engange-R200,000 ayikweledwa liqembu leBotswana. Okunenge asikuzweni kuMartin Ngwenya ekhona le eHaveron kweleBotswana.
UMafu osephendukile ukuzoqeqesha kweleBotswana uthi lokho engakatholi imali yakhe engamapula ayizinkulungwane 200,000 pula ayikweledwa liqembu leMotshwedi Center Chiefs lona elidlala ezingeni eliphezulu leBotswana Premier League. Isikwelede lesi sadaleka ngesikhathi uMafu eqeqesha iqembu leChiefs ngomnyaka ka-2016-2017. Kodwa iqembu leli lehluleka ukubhatala iholo lakhe, imali yaze yaqonga yafika ku-R200,000. Kodwa uMafu uthi yena imali ayisebenzelayo uyayifuna.
Club yana ayikangibhadala imali, ngahambisa isikhalazo sami kuzifa labo bakhane banyathela indaba yami, so angikwazi ukuthi bazayilungisa nini, but ngaye reporter kuzifa ngapha iBFA ithi yona kayikatholi incwadi evela kwabayithi ekhaya, so ngisamile labo ekhaya ukuthi babone ukuthi ngifuna imali engayisebenzayo. So ngisamelele imali ningakhuli lana angeke ngayikhosa.
Uthi iziphathamandla ze-Chiefs ziyantela zisitha ulalutho uMafu azalwenza.
Yabona abesenda Chiefs bayasilekela nje bathi even isifa leyo engiyiripote kibo banabangani khona ngayo, into yami vele izasifela njenjalo. So hayi, mina ngimelele ukuthi ngizwe ukuthi kuthiwani ngoba ngiyabatrust abakithi ukuthi bazancedisa.
AbeBotswana Football Association bathi bona abangaze benze lutho bengakatholi lutho oluvela kuzifa, kukanti isikhulumi seChiefs sithi noma nje bekwazi ukuthi bayakweleda uMafu wakhathesi kabalayo imali yokumbhadala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisaHauron kweleBotswana.
Siyabonga Ngwenya. Ihlelo seluphelile, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.